sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 20 kuNtulikazi 2018 ngontungamili inkomo sitholakala khonapha emsakazweni la ku Facebook ekhasini lethu le VOA Ndebele. Endabeni zethu lamhlanje,
uyabona nxa sikhangela sibili wona even nomthetho we-Electoral Act uyatsho sibili inkomo ukuthi kumele ukuthi ballot paper ibifakwe ama-principles lawo in alphabetical order, uyabona ama-candidates, and then njalo kube yi-one column.
Umthethwandaba we-High Court namuhla uzathetha udaba olukhwezwe libandla le-PDP liphikisa indlela i-ZEC ehlele ngayo iphepha lokuvotela kukhetho lukamongameli.
Bacabanga ukuthi seZimbabwe la ningitshayela ukuthi kalaleli, I'm a bad win endlini, so nxa engangilaleli ngiyamtshaya uzangenza bahambe phina sebenzifoni sizagcina mbani vele angilani ndaba le ndoda, don't care what it does, bakaphuma hambe.
Ukuhlukuluzwa kwabesilisa beZimbabwe abahlala kwele Bhilithane ngamakhosikazi abo sokubhahile. Siqhubeka sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla uzathetha udaba olukhwezwe libandla le-People's Democratic Party olokuphikisa indlela iZimbabwe Electoral Commission ehlele ngayo iphepha lokuvotela kukhetho lukamongameli. Ibandla leli lithi i-ZEC ilungise iphepha leli ngendlela esekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Lanxa umthetho we-Electoral Act ukubeka sobala kusahluko 57 ukuthi i-ballot paper likamongameli kumele libe loluhlu olulodwa, njalo amabizo abancintisayo kumele ahlelwe ngokulandelana kwawo ku-alphabet, i-ZEC yenze iphepha leli labambaxambili njalo yafaka uMnangagwa phezulu esandleni sokudla. I-PDP ithi ngokunjalo ikomishini yezokhetho yenze lokhu ngendlela yokuncedisa uMnangagwa ukuthi ibizo lakhe libonakale kalula ngabantu abavotayo. Alubana i-ZEC ilandele umthetho, ibizo likaMnangagwa beliza kuba semsamo. Ibandla le-PDP limelwa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ukuhlaziya loludaba sixhume umqoqi wenhlelo ze-MDCT kankosazana Thokozani Khuphe eMelika, umnumzana Muzi Ncube, yena othi nxa inkantolo isebenza ngokuqotho kumele inqume ukuthi i-ZEC yephula umthetho njalo ibuye iyibambe ngamandla ukuthi idinde iphepha leli kakutsha.
Khona bekuqondile sibili khona kwakwenziwe i-PDP ukuthi khona bekhothi. Uyabona nxa sikhangela sibili wona even nomthetho we-Electoral Act uyatsho sibili inkomo ukuthi kumele ukuthi ballot paper ibifakwe ama-principles lawo in alphabetical order, uyabona ama-candidates, and then njalo kube yi-one column. So you can tell ukuthi ngendlela le i-ballot paper yenziwe ngayo sibili kulobuqili obukhona ukuthi uMnangagwa afakwe phezulu on the top right, and really in not in accordance even with our Electoral Act. So uyabona ukuthi kuphambanisekile sivili, and liqiniso nxa kuyikuthi abantu batsho sivili ukuthi i-ZEC wenze ngabomu ukuthi khona kukhanya kufavor yena uMnangagwa leZANU-PF. Asomanga lawo sivili, kusobala lokho.
Wona umthethwandaba singabona usiba lesibindi yini lawo ulandela umthetho osithi hayi i-ZEC iphambanisile ngoku ukwenza kanje.
Uyabona ke nxa kuyikuthi umthethwandaba yethu ifuna ukuthi itshengise ukuthi liqiniso ukuthi khona kokuthiwa ngumnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business. This is the new dispensation. Kutsho konke khonokhu ekuthini amakhothi lawo kumele ukuthi aqalise ukuthi alandele umthetho, the rule of law, what our electoral act says. Uyabona. So labo kumele ukuthi bekhangele njabo judge ukuthi umthetho uthini we-electoral act, njengoba kusobala nje sonke sikubona ukuthi khona into lehanjiswe ngama-lawyers ukuthi kuphambanisekile. Nxa kuyikuthi bengabantu beqinisile civil ukuthi Zimbabwe is open for business and this is a new dispensation, kumele civil ukuthi khona bekuvisele kuzekho ukuthi kuyelungiswa kuhle civil. And nxa kuqalisa ukuthi kulungiswe kuhle ama-ballot papers lawa, this will give a good opportunity for all the principals, ama-candidates wonke, amabandla wonke, ukuthi khona beqaliseke ukuthi begade lawo ma-ballot papers. Sizama ukuthi silandele i-system nalesayibone eZambia ukuthi khona ama-ballot papers lapha alungiswa khona, kuyathunyezwa abantu bekhona bebuke elungiswa and then bebuye lawo futhi azogadwa kuze kuphela ama-election, uyabona. So yikho khonoku okungahle kwenze ukuthi ukhetho lugcine luyikhetho sibili esilubona luyikhetho oluhle kakhulu, ngoba wonke umuntu uyabe se-involved ekuthini i-ballot paper uyabe sekwazi ukuthi lingaphi, mangaki, enziwe ngaphi, liyabo.
Amabandla aphikisayo phose wonke ayakhonona kakubi ngokuziphatha kwe-ZEC, athi ikhanya isebenza yeyamele kubandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yona yiyo yodwa engakaze ikhonone ngalutho nge-ZEC. Kungani ngokubona kwakho?
Lokho kusobala phela, uyabona, njengoba kunje i-PDP ehambisa yona i-ZEC ekhothi, anto abona ukuthi kusobala civil Nkomo ukuthi i-ZEC ivele isebenza la i-ZANU-PF, you know, lapha vele i-one family, ukuthi ngabantu nje abakuseme WhatsApp group civil bonke nje, you know, ngo-group admin bengu-2, uyabona. So okwenza ukuthi abantu bonke laba abanye bele complain yikho khonoko okutshengisa ukuthi asoze ukuthi abantu bonke laba phela bengu-22 bebona into efananayo ukuthi yona i-ZANU-PF ibone kungela problem at all. So yikho khonoko okutshengisa ukuthi hayi, there's a lot of collusion between i-ZANU-PF le-ZEC civil ukuthi into nye civil ukuthi ama-elections lawa ngeke sithi they will be free and fair.
Umanyano we-MDC Alliance lebandla lemthwakazi Republic Party labo bahambise udaba lokuvota kwamapholisa emthethwandaba. Ubona uluphatha njani lolo daba umthethwandaba?
Konke khona uganti yabona ukuthi izinto zeneze eziphambanisekileyo, ngoba anti yabona ukuthi i-ZEC la iqala ivumi ukuthi khona athina asikwazi ukuthi kuyavotwa ngale, and you know sokusiba le evidence futhi nanko sebephenduka ukuthi besikwazi ukuthi kuyavotwa. So anti yabona ukuthi izinto zakhona zonke zeneze ezenzakalayo Nkomo zihlala lokho zisenzakala ku-ZANU-PF le-ZEC kuphela. Awuzakuzwe kwenye le amanye amaphathi kuthiwa khona kulokuqibile bezelo okwenzakalayo, you know, everything thing that's going on yikho khonoko okwenzakala between ZEC and ZANU-PF. Why? Uyabona. So into zeneze eziyangisayo sivile ukuthi la ikhothi yethu kumele ibone ukuthi khona i-ZEC le-ZANU-PF lapha sivile, you know, beqa umthetho kakhulu.
Umnumzana Muzi Ncube ngumqoqo wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe Election Support Network ithi lanxa ugwalo lwabantu abazavota lonyaka lunganeno ukwedlula olusetshenziswe kukhetho luka-2013, kukhona okunengo obekungenziwa ngcono alubana i-ZEC iqoqe uluhlu lolungo bunono. I-ZEC yethule amazwi lawa izolo kumpumela yokudingisisa ekwenzileyo nge-voters roll, kodwa ithi kayenelisanga ukucubungula uluhlu lolu ngokujulileyo ngoba kayiluphiwanga lokusimo sokuhluzeka ngemitshina yamakhompyutha. Ngokunjalo i-ZESNY ithi i-ZEC kumele iphange inikeze amabandla ancintisayo uluhlu lolu oluku electronic form i electronic voters roll ukhetho lungakafiki. Iqula labenhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Forum elisanda vela kwele Zimbabwe ukuyahlola amalungiselelo okhetho selikhuthaze ikomishini yezokhetho ukuthi ilungisise konke okuhluphayo ngokuphangisa ukuze impumela yalolu khetho yamukeleke. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Forum okungumanyano wenhlanganiso ezijeneyo kwele South Africa ezizwelana leZimbabwe itshele bezindaba ukuthi ikhathazeke kakhulu ngezikhalazo ezithole kuZulumakhaza, inhlanganiso zomphakathi kanye lamabandla ezombusazwe ngokhetho oluzayo. Amalunga alitshumi alinhlanganiso aqeda amalanga alitshumi endaweni ezijeneyo elizweni bezibonela ngamehlo lokukhulumisana labantu abehlukeneyo. Omunye wabebeseZimbabwe ngumnumzana Hoisane Jwabi, yena obegxile kakhulu endaweni esemasvingo ukuthi bathole imbiko yokwethuselwa kwabantu.
So if abantu bavotela iphathi ehlukile kule phethe manje, bathenjiswa ukuthi bazobonwa after my elections. So there's a saying ukuthi bavote iphathi ekhona or bazodila nabo after my elections.
Inhlanganiso ithi kufanele ukuthathelwa amanyathelo okuqala ekusebenza kwekomishini ezokhetho okuyikho kusolwa ngabanengi. Ithi kungaphumela obala kwezek namaphepha ezokhetho, ukuvota kwamapholisa okungacaciyo lokutholakala kwamasotsha ukuthiwa akhokhela inhlelo ze-command agriculture ngokunye zezinto ezisolisayo. Kulezinye indawo njalo abathi abantu bathi batshelwa izinduna labo sobhuku ukuthi bangavota kubi bazawukhomba olotshwala. Lezi zinto inhlanganiso le ethi kufanele isada kuhulumende weZimbabwe basebenze katalala ukubona ukuthi izek iyazilungisa njengokutsho komthetho wezokhetho. Umqondisi wenhlanganiso ye-Action Support Center unkosikazi Musa Kobedi uthi inhlanganiso yabo iyaluqakathekisa ukhetho lweZimbabwe.
Ibone kuqakathekile ukuthi kube notho nathi esilwenzayo ufaka isandla ekutheni abantu baseZimbabwe bakhululeke, abantu baseZimbabwe bakhone ukuthi bakwazi ukubuyela emakhaya wabo ngoba akumnandi ukuhlala ngendlela abahleli ngayo.
Lenhlanganiso iqoqe ukutshengisela emahofisini eZimbabwe ePretoria laseCape Town, lapho abebetshengisela bebekhalaza ngokuthi kulungise zonke izinto ezingahambi kuhle ekhethweni. Omunye wabebetshengisela laba isizalwane seZimbabwe uMnumzana Stan Ndlovu, yena othi bayathokoza ngendlela eziphatha amandla ezibemukele ngayo ePretoria.
But ujabulile nje ukusibona lathi sikhona phana la wagcizelela ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kumele siqakathekise ukuthi ukhetho lolu lube lokuthula, lube lophisi, kungenani ukuthi uvela kuyiphi iphatha. I think ngombono wami bekuyisitephu esihle ukuthi umuntu from an embassy isebenze esikhulu size ngaphandle sizokhulumisana lathi.
Nkosikazi Kobedi uthi umbiko wabolo bazawuthumela uhulumende weZimbabwe, weSouth Africa, inhlanganiso yoZEC, eSADC, lakumaqula atshiyeneyo aqapha ezokhetho. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Abancintisa kukhetho lamakhansila edolobheni leGwanda bathi bazaqakathekisa intuthuko yaleli dolobho alubana bethe bakhethwa ngoba lisalela muva kakhulu. Kubika intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
UMnumzana Nkaniso Ncube ozamela ibandla le-MDCT ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe kuward 9 edolobheni leGwanda uthi ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kwemithi ekliniki ephakama okudala ukuthi abagulayo begcine besiyathenga amaphilisi adulayo emavinkilini athengisa imithi amafamasi.
Kube sokubuya i-health services delivery, sizazama ukuthi ekliniki ephakama kliniki abantu amaphilisi abe khona wonke mhlobo wamaphilisi, kungathiwa abantu sebesiyathenga amaphilisi ngoba sesinazelela uhulumende lo otshontshayo. Sebesenza amafamasi abo ama-private beshotisa amaphilisi ezibhedlela ukwenzela ukuthi abantu beyethenga emafamasi abo.
Omunye oncintisa kuward 9 ngumnumzana Msizi Gumbo okumanyano we-MDC Alliance oduza letha ubukhokheli obukhaliphileyo ekhansilini yeGwanda obungela nkohlakalo.
Ama-audit enziwe ngendlela efaneleyo, hathi ukuthi khona lokho sikubona kusenzakala after 5 years, okudala ukuthi khona labo bantu ababengabe benze lokho kukhwabanisa loba ubusehela base bephumile ezihlalweni.
Umnumzana Ntutuko Ndebele oyebandla lezano PF oncintisa kuward 8 egoqela ilokithi lehlalane kuhle uthi kuyamangalisa ukuthi leli lokithi lokho lingakathuthuki kungenani lokuthi selile mnyaka lakhiwa.
Igarukayilana sile almost 15 years ayila suwa, ayila manzi, akula even roads, akula ma lights, akula ma bridge, akula skolo, akula ma shops. So it's a move kakhulu. So mengayenzi. In 15 years, akuzange lo muntu ocabanga ukuthi kufanele ayenze footbridge, but ithina already sesiqalile.
Umnomzana bekezela maduma fuzwayo obekunhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association uthi ucelwe izakhamizi ukuthi ancintise kulolu khetho kuward 10 njalo uthi uzaqhubekela phambili elwela amalungelo ezakhamizi.
So umsebenzi esiwulandayo awukho nzima, umsebenzi olula ukuqhubeka ngalokho ebesivele sikwenza sisebenza lezakhamizi zeGwanda singena ekhansili. Kusho ukuthi kukhona abakubonileyo okushoda ekhansilini ebesikwenza thina siwuresidents association sizaqhubeka exactly ngendlela ebesisebenza ngayo ukuhambisa izinto zezakhamizi lokumela izakhamizi.
Unkosazana Trace Smith oncintisa kuward 2 elilunga elizimeleyo uthi amanzi anathwa izakhamizi kuleli dolobho kahlanzekanga njalo uzalisa ukuthi ahlanzeke lapho ethe wakhethwa. Kusenjalo ikomishini ebona ngokukhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iziqalisile ukunamathisela amagwaliba endaweni eziningi akhuthaza uZulu ukuthi ayevota. UZulu weZimbabwe uyavota mhlaka 30 kulinyanga ekhetha umongameli, amalunga dalele parlamente kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Onqintisa kukhetho lokudinga umeli weNkayi South edalele parlamente emele umanyano we-MDC Alliance umnumzana Jabulani Hadebe uthi ukhangelele ukuletha intuthuko kulesi sigaba enganqoba. UHadebe uncintisana lomele isigaba lesi okwamanje ephalamende umnumzana Bednigo Bebe olilunga le-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Nango uHadebe exoxa lomsakazo weStudio 7.
UZulu wonke weNkayi engingabatshela khona ukuthi abavotele uJabulani Hadebe, yinzalo yabo, uphuma khona lapha eduzane eGuwe, yikho lapha azalwa khona, wakhulela khona, wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer wako Bulawayo. Umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu bakibo kuyinto enjani, njalo ngizasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesiphunywa sabantu bakithi.
Sikhangele ezenotho khona ngapho eNkayi Hadebe, baphila njani abazali umnotho njengoba uguqe ngamadolo unje?
Umnotho uguqe ngamadolo ngenxa yokuthi abantu bakithi baphambanisa kakhulu sukela ngo-1980 sesibuya futhi la ngo-2000 bevotela abantu abangasiwa abangathuthukisa impilo zabo. So kathe sikhangelele ukuthi nxa abantu bengavotela inzalo yakibo, njalo abantu abalombono ngokuguqula lokuletha intuthuko, hathi konke mbonani kungalunga ebantwini bakithi.
Imali yona ezitolo lapha siyazi iyasilela mpela elizweni, amabhanga idola leMelika kalitholakali, ngitsho lawo amabhondi katholakali khona ngapho ezitolo, umumo uminjani?
Manje kwelakithi ngapha kumnyama bambili kunzima kakhulu ngoba indawo eziningi akula le network le esikhuluma ngayo yokuthi abantu izini basebenzise amafoni ukuthi bayenze ukubhadala khona lokho esikubiza ngokuthi i-cash labo tester cash. Indawo zakhona eziningi kwelakithi akula network, so labo osomabhizimusi abaya bethengisa ezitolo bayabesithi khona bona bafuna abantu babhadale nge-cash. I-cash yangikhona khona okokuthiwa ngama-bond notes okungasomali akubonakali, vele abantu abalakho njalo emabhenki bengahamba besithi bafuna ukuya ku-withdraw akutholakali, vele akukho. So kuthi ukuthi abantu bakithi vele basebunzimene. So okutho ukuthi ngithi nxa abantu bakithi bangavotela iMDC Alliance bavotele uPresident wethu Nelson Chamisa bese bevotela ama members of parliament awe MDC Alliance lama councillors awe MDC Alliance bangabakhipha ebunzimeni lo wabantu ababhekane lawo. Njalo kuyikuthi ngiyakhuthaza kakhulu abantu bakithi eNkayi South ukuthi bavotele uJabulani Khadebe ngoba lo msebenzi wokuncedisa ukuthuthuka ukuthi impilo zabantu bakithi zithuthuke. Akusonto engingathi ngiqale lonya yinto esengile eminyaka eminingi ngincedisana kakhulu labantu bakithi.
Ukwethuselwa kwabantu esikuzwayo kwezinye izigaba zelizwe ngabasekeli bezanu PF khona ngapho kalihlangani lakho.
Siyahlangana lakho but kodwa lapha lathi esihamba khona siyatshela abantu bakithi ukuthi babe lezivindi ngenxa yokuthi khona ngokwakho ukuthi beze bephume kudubo lona akufuni nje labo ukuthi baphonge uvuma nje ukwethuselwa.
Umnumzana Jabulani Khadebe udinga ukumela isigaba seNkayi South etale lePhalamende engwe MDC Alliance. Ukuchaywa kwabesilisa ngomkabo eZimbabwe yinto ebiyangisa izolo njalo eqhubeka iyangisa lanamuhla ebantwini abanengi. Kodwa kwele bilitane abesifazane abanengi baya wabhula amadoda ichitheke imizi kungabinda bazalutho. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda.
Obaba abanengi bathwele amagabavuzayo bekatswa umkabo ngezizathu ezishiyeneyo. I-Studio 7 ihlanganele lomnumzana Caleb Mathe ephuma enkantolo ivela bophisa umkakhe yena athi umtshaya njalo nje.
Ngihlangane loku uhlukumezeka okukhulu okunjengokutshaywa. Ngihlangane le mimo eminingi okunjengokuthrethelwa langabantu abanye befuna ukumbulala. Kuthunyelwa la ma-message azwisa ubuhlungu ekhaya kubomama ukuthi mina ngizathuthulwa lapha e-UK ngiyejikelwa emanzini elwandle.
Sikhulume lo mkamathe unkosazana Nanzi Yemoyo wakuvuma ukuthi utshona emdabulile umyeni wakhe ngoba esithi ulivila njalo nguye omgcinileyo.
Amadoda amaningi ngamavila njalo banatha kakhulu utshwala. Bacabanga ukuthi siseZimbabwe la mina ngimtshayela ukuthi kalaleli. I'm a breadwinner endlini. So nxa engangilaleli ngiyamtshaya uzangenza kahambe phela Thenceforth uzagcinwa bani. Vele angilani ndaba le ndoda and don't care what he does but kaphuma hambe.
Umnumzana Mathe lomkakhe banabantwana ababili njalo Mathe ukhala ngokuthi akaphiwa imvume yokubabona njengoba siwaxotshwa endlini.
Ngiyancitshwa abantu abami, angivunyelwa ukubabona. Abantwana abasibo bami, ngokutsho kwakhe abantwana ngabakhe, ngabakhe yedwa. Mina angisiyo ngxenye yabantwana, angivunyelwa. Ngiyahlukumezeka, ngiyayethuselwa, ngingane ngizaphiwa amacala engazange ngiwayenze. Umumo wethu obuhlungu lapha e-UK siyadubeka. Abanye besilezi fiso ezinhle zokuyakha, hayi kunzima.
Umthetho weNgilandi unzima kakhulu kumadoda atsha abafazi ezindlini. Ungavela umthinde umfazi uyangena ejele. Ngokunjalo, amakhosikazi amaningi asuke abe legunya engaze abe sahlonipha abayeni bawo. Okunye okupha abesifazane igunya ukuthi abaningi babo bahola imali eningi ukwedlula abesilisa. Umnumzana Lloyd Msipa ligqwetha elikhakhela kakhulu ngamalungelo oluntu lokulondolozwa kwezimuli. Uchaza ezinye zezizathu ezibangela ukuhlukuluzana kwabathetheneyo.
Abafazi abaningi boze bahola imali evele yathi eyamadoda. So sebefela phakathi ezindlini and they are abused. What indaba ekhona ukuthi amadoda should know generally ukuthi umthetho ukhona ukuthi they should report. Bayakwazi ukuripota nxa umfazi sema-abuse. I-abuse can be a financial abuse. Iyakwazi ibe abuse yokutshaywa sibili. Amadoda they should not feel ukuthi imithetho yabafazi kuphela. They should also report about cases of abuse.
Iningi lamadoda lisathi kwe ezindlini kwelengilandi bese saba ukutshaywa ngumkabo. Abanye bagcina bezibulala kukanti abanye bagcina begula imikhuhlane yengqondo ngoba bebona ukuba yangisa ukukhuluma ngokuhlukuluzwa ngumkabo. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Icala lamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party elokuphehla uDlakela lizaqala ukuthethwa mhla ka 6 ngenyanga ezayo. AbeMthwakazi laba babotshwe ngesikhathi betshengisela kuPick n Pay kumaviki asanda kwedlula besola ukuqhatshwa kwabantu abavela phandle kweMathebelelende. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umanji uAdelaide Mbeure utshele umthethwandaba ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabemthwakazi Republic Party laba selidluliselwe phambili kunyanga ezayo mhla ka 6 Ncwabakazi kulandela ukungezi kwabafakazi bakahulumende edale lamhlanje. Abemthwakazi Republic Party laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail sekhulu lamadola ngomnumzana Patwan Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo. UTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. Abanye asebethe babotshwa mayelana lodaba lokutshengisela ngumsekeli kamongameli wemthwakazi Republic Party uPresia Ngulube, uInnocent Ndlovu loMarshall Sibanda. USeji Ncube loTryindiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe zisekutshengiseleni lokho. Laba bamelwe ligqwetha leMathonsi and Partners uPrince Buche Dube. Isikhulumi seMthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo.
Abantu ababotshwa ngendaba ye-Pick and Pay bewe hambe e-court mhla ka 19 July. And then kutholakala ukuthi ama witness awasabuyanga our state, so bazaphenduka futhi ecourt mhla ka 6 August. Thina vele iposition yethu njengeparty ukuthi abalacala bayenze okusemthethweni kade kumele bakwenze ukuthi bademonstrate lokho abakwenziwayo ikuhlukunyezwa nje.
Umfundisi uHussein Spanda usole ukubotshwa okwehlele abe MRP laba.
Into eqakathekileyo ukuthi thina njengamabandla sikhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana. Ukukhulumisana lokuthi ukuthi kumele sizwe ukuthi nxa omunye umuntu elesikhalazo kumbe ecina esetshengisela ezama ukukhuluma lokho okumhluphayo, thina siyazinikela njengamabandla ukuthi sikwanise ukuthi sibe lesikhathi sokuletha lowo olesikhalazo lalo umuntu akhala kuye ukuthi nguyoludubo, sibalethe sibahlanganise ukwenzela ukuthi bazwisisane. Yebo, imithethwandaba ikhona ukwenza ezinye izinto, kodwa siyakhola ukuthi ngesikhathi esiningi okwakha isizwe sethu, okuzayakha isizwe, okuzayakha isigaba sethu ukuthi abantu bakhulumisane.
Usibanda uqhubeke echasisa eminye imizamo abayenzayo njengabezinkonzo ukuxazulula kulolu udaba phakathi kwabe MRP le-TM Pick and Pay.
Ngiyakwazi ukuthi kube lezinto eziningi ezenzakeleyo lapha kobulawayo, njalo kulabantu abakade bekhala ngokuthi leli dolobho likhangelelwe eceleni, kulabantu abaqatshwayo abavela kwezinye indawo. Zonke lezi zinto abafundisi sebehlale phansi bahamba badinga abaqatshi bakhulumisana lalabo abantu ade bekhankasa ukwenzela ukuthi kube lokukhulumisana lokuzwisisana.
Ibandla leMthwakazi Republic Party selabhalelwa incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa, lokhu zilinde impendulo. AbeMthwakazi Republic Party kunye lababe izisebenzi zakoTM Pick and Pay basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatsha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo ngamapholisa okuthiye abaningi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga mthokazi omuhle, ziphelela khona pha ezekuseni, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-7:30. Njalo likhumbule sikhona ekhasini lethu le-Facebook, lapho elingangena khona libale indaba zethu, libukele njalo lamavidiyo esiwafaka khonapho, ikakhulu abantu abancintisayo besitsho ukubana kuyini abalithembisa khona. Ukusiphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namuhla uzathetha udaba olukhwezwe libandla le-PDP liphikisa indlela i-ZEC elungise ngayo iphepha lokuvotela kukhetho lukamongameli lisithi isekela umnangagwa. Hayi ke eyami impela viki isiqalile, asidibaneni khonapha ngesonto. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.